sasini kanye lokuthi kuye ku stage esilandelayo esokuthi kwenziwe okuthiwa yi consensus kuza bekuzanywa ukuthi kuphumele candidate A1 bonke abazabe bephumelele vetting bazayenza ukuthiwa yi confirmation part and then bese siya ku stage sesithathu ukuthi nxa kukuthi ku ward A1 kuphumelele abantu ababili bazabe ku stage sesithathu ukuthi ke kwenziwe i consensus kuza ukuthi ama stakeholders ekuleyo wadi yibo abazakusho ukuthi hayi thina njengebahlali bakule ndawo sibona ubani angasikhokhela ngcono kuyona le indawo. Kunjalo la ku-constituency akukuthi uphumelele abantu ababili oyi-1 uzakhonfirma noma uzakhethwa ngama-stakeholders. So ke abantu hayi baKenya Civil babuthakazelela lolu hlelo kakhulu indlela le ntsha eyaviwa yale party. Bathi ngcono kakhulu kulama primary elections ngoba kuzabonakala sibili abantu abasebenzela iparty, kuzabonakala kakhulu sibili abantu abasebenza kahle ezindaweni abahlala nazo. Nxa ukuthi abantu bayazikhethela labo abantu abafuna ukuthi babakhokhelele kungela muntu obathayela emuva. Hayi, siyabonga.